Yinto ebuhlungu kakhulu kulabo abasakhulayo singakhangela abantu abaningi abangelamsebenzi laba abasebancane ngakho ke iyamazo wonke ayadinga ukuthi babe yiba bathola imisebenzi ngokuba yiba basadinga ukufunda yiba badinga ukufundisa abantwana ukuthi bakhulise imindeni yabo ngakho ke bayadinga ukuthi babe semsebenzini okwedlula abantu abadala kuzalimaza kakhulu abasakhulayo lokhu ukuthi abantu abadala bahlala isikhathi eside esingaka emsebenzini.
Yes, yabona njalo nxa umuntu sekhulile ukuthi ahlale emsebenzini kuze kuyefika iminyaka engako efakwe nguhulumende. Akusindi khonokho.
Kuyasinda kakhulu kuzaba nzima ukuthi abantu abadala kangako bahlale emsebenzini afike ngo-8 kuze kutshaye u-4 elokhu esemsebenzini esebenza ngobuchopho. Asonto elula leyo. Uyawubone nje abantu nxa sebekhulile. Yimvelo ukuthi abe sethanda ukuthi aziphumulele alale axoxe labazukulu kanjalo into yokuthi uzafika abe ngu-engineer kuze kube ngaleso sikhathi abe ngu-teacher kufike leso sikhathi abe yilokhu lalokhuyana kufike leso sikhathi umzimba kawusavumi ingqondo ayisavumi kuyimvelo asonto okuthiwa yinhlamba sonke sikhula sifika lapho siyafuna ukuthi siyephumule imizimba abasoze kwenelise ingqondo zabasoze zikwenelise kusho khona ukuthi okuyabe kusenziwa kuza kuwa izinga lakho esingathi yiquality ngokuba bayabe senza bayabe bengenelise engqondweni zabo lasemzimbeni yabo
kambe kuyinokwenza uhulumende akwenze khonokho
izikhathi eziningi esikunanzelelayo ukuthi kuyakusuke kukhangelelwa abangane ngoba phela nanku abantu bayakhula kube sekuthiwa khona hayi kabahlale emsebenzini labo babe lokho besondla abantwana bekhona laphana abasela abantwana abantu abaku-70 abaku-60 ngogogo labokhulu ngakho ke kakukhangelelwanga ukuthi babe belokho bebambelele kanti ke futhi singakhohle ukuthi lalokho okwamanye amazwe okuyabe kuthiwa khona abantu kabahlale isikhathi bangaretire masinyane kuyabe kubanga ngokuthi abantu bayakwazi ukuphila isikhathi eside kulawo mazwe sithi thina i-life expectancy kwelethu ilizwe abantu kabafiki vele leyo mnyaka abangaki bephila ngakho-ke angazi ukuthi ngobani abazabe lokhu besemsebenzini ngaleso sikhathi ngokuba iminyaka yethu iyaphunguka ngendlela yokuthi ezempila kahle kasimanga kahle elizweni.